kathi sendaba ku VOA Ndebelele.
Vuka njani mtswaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 26 kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambo wensitha nxa liqathaniswa lele Zimbabwe sokudale imibuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho owethulwe libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo okuthi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela benhlanganiso ezizimele zodwa laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Umthetho lo uthi imali le kumele bayisebenzise kuphela injalo phandle kwelizwe. Kodwa leli bhanga lithi nxa befuna ukuyisebenzisa eZimbabwe kumele bayintshintshe imali ebhanga lapho abayigcine khona ibe ngeyeZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso kumbe amankampani abebhadala izisebenzi ngedola lemelika sokumele azihlawule ngemali yeZimbabwe okuyinto esolwa ngabanye. Kodwa ibhanga leReserve Bank lithi abantu nje abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga kabasoze baphathwe yilumthetho. Lithi njalo abamukela imali abayithunyelwa ngabangane kumbe izihlobo ezikwamanye amazwe bazaqhubeka beyithola injalo. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ekuqinisweni iZimbabwe dollar kayikho iZimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nansi iZimbabwe dollar. Iluhlaza kumbe ibomvu kumbe ilithanga. Ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nasi iZimbabwe dollar kayikho. Kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa. Mina kangibone kuyinto elungileyo le, kukhona okubi okwenzakalayo lapha. Njalo nxa singananzelela kakhulu, kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila, ungaba lipula, ungaba ile yasewenela iRand, kumbe kube ngeBritani iPound, kumbe kube ngeAmerican dollar, siyavunyelwa ukuba la, kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi, nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngale imali engilayo, kuthiwa kasihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana zalapho okutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izimdola engekho. Sikhumbuzane khona lapho kayikho, akuna nto kuthiwa izimdola ekhona manje singayibamba sithi nasi izimdola, kodwa kuthiwa siyotshintsha. Okay, sivumelane sihambe siyotshintsha-ke khona lokho esikutshintshayo sikuphatha bathi yizimdola. Izimdola lakhona lona lelo uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakatshe uye eNamibia ufike ulitshintshe eNamibia, iNamibia yalamukela yini? Impendulo yokuthi cha. Ungaye eBrithani uhambe nakhona lokho ubona bathi iZimbabwe dollar, ungaku tshintshe yini eBrithani? Impendulo ithi cha. Kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe? Njalo ngicela ukuthi sinanzele lokho okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ezikhona, ngithi kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound Australian dollar, awungeke uyithenge kuzindawondawana imikoto yabona leyi lapho osivunyelwa ukuthi siyetshintsha khona. Ungahambisa eyakho eyangaphandle kodwa kawungeke uyethenge eyangaphandle endaweni efanayo. Kwenzakalani lapho kuthiwa kasihambe eReserve Bank? Ngubani okhontrola iReserve Bank? Yibo bona laba ababusayo. Ngakho lo ngumcabango liqhinga labo guluva.
Sibona njalo ukuthi uhulumende usesithi abalama nostro accounts ama accounts emali yakwamanye amazwe sokumele bayiguqule ibe imali yeZimbabwe. Ngiphe umzekeliso, bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola lemelika. Kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe. Uthini ngalokho?
Ah, ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje. Ngoba nxa singathi thina singabantu labana abasebenzisa kumba basekela, kumba ngathi ngesilungu phecelezi abasponsor wona zona lezo nhlanganiso, sizathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana kumba ikholo labo kumbe ukubaxhasa kwethu, kuzafanele siqale sidlule kubo laba ababusayo sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar. Kanti bona indaba kufanele kube yibo vodwa abanemvumo yokwamukela imali yangaphandle, abanye abantu bengavunyelwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwehla kwesisindo sedola lemelika nxa liqathaniswa lemali yeZimbabwe emkambo wensitha sokuthiye abanye belemibuzo egoqela othi lokhu kungaba kubangelwa ikumiswa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngohulumende na. Idola lemelika beselithengwa ngamabhondi amane kuphela kobulawayo izolo lanxa eHarare belilokhu lithengwa ngamadola edlula alitshumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mela iSouthaton eHarare edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo olilunga le-MDC waqala ngokumbuza ukuthi kungabe sokusiba lobubelo na kwezomnotho welizwe.
Abantu sebezihambela khona ngale okulama supermarket amakhulu, yikho ama-supermarket amakhulu la kakusela into ethengekayo. Xa usiyathenga wena i-Colgate nge-$30 kanti okunye-ke okuhlokho yabo usungakuthenga ngani, uyabona? So into ehluphileyo lapha yikuthi khona uminista kazange akalandela umthetho ukuthi khona into le ivuze iqale ingene kuphalamenti ungakabi ngumthetho. So asazi ukuthi khona khonapha yena ukuhambise njani ngabantu labenofuthi uyaphonga ukuvuka ecabanga ukuthi ilanga liyaphuma livele ezulwini lisiya ngapha angazi.
Manje ubona ngani kuzaphetha njani mnumzane, kakhulu nxa sikhangela inyanga ezilutshwane ezilandela?
Abantu angikhole ukuthi khona bangaba lokho befika into zingamanga kuhle lanxa uligwala. Nxa umuntu angakungenisa kwenye indawo akufake ekhoneni, uyadinga indlela ezokuphuma ngazo. So akusoze kuyeza khona abantu bangaphonga ubanjwa buchapha babe lokho bethule. Lokho akulali nepolitics ngoba umuntu wonke uyaduzeka, umuntu wonke uyahlupheka. So angiboni ukuthi khona singaba lokho sihlezi sihlangele singayi zange sibatshengisa ukuthi khona into eliyezileloyi akuyenzwa khonokho ebantwini. Ukuyenza abakuyenzayo kumbe bafuna ukubulala abantu ngababulale ngoba kuyafanana lokufa. Kathesi abantwana bayahamba esikole sibethenga la ma-US dollar thina ukuyenzela ukuthi khona ngithole lami ukuthi khona umntwana ahambise esikolo into ezingathi zisegaqa. Kathesi silama-visits ngama-weekend uyavizitha ubambeni.
Manje awubona ukuthi abantu bayesaba ukuthi batshengisele ngenxa yalokhu abakubonayo amapholisa esegqoka impahla ezesabisayo lokunye okunjalo?
Abantu abangayesaba yibo bonabo abalutshwane abavele besesaba, thina sesisuke ekhatshana ngakho lokhu ende sesikujwayele. Nalabo abatshaya abantu nxa bona belezitolo zabo ngabatshaya abantu, nxa bengenazitolo zabo ngababuye sibambane sengizele uhulumende ukuthi kona into ayenzileyo kayisikho. Akulandaba nokuthi ngubani ngoba le into ibamba sonke, ayibambe umuntu we-MDC kuphela, kayibambe umuntu onjani, sonke kuyasibamba lokho. Akula muntu ozasaba ukuthi kuthiwa khona kuyesaba indlala ukuthi khona njengoba indlala siyingenile endlini supho ukukhangela nje ugoqa izandla, akuyenzi khonokho. Abantwana bayafa ngendlala, bayahlihleka ukuthi kathi sakadala njani. So ubugwala lobuyana vela busebenzi nxa siwufakwe ekhaleni njengakhonokho. So umuntu wonke nxa sithi khona isikhathi sizakwane sokuthi siyenze ukuyenzayo ufuze basijoyine sibili siyenze sonke sengisele ukuthi kona into leyi isibe basihambe kuchapa.
Kanti kungakusenzakalani njengoba sasizwe ukuthi ibandla le-MDC lizathatha amanyathelo ngemva komhlangano we-Congress, i-Congress yedlule kodwa asibone ukwenzakalayo, kungakwenzakalani?
Yebo, kambe lokho kulaba ngakukhuluma abaphambili kwethu, but into engiyaziyo ikuthi kona kuyarongwa kuhle kuhle, akuphoki ukugijinywa ukuthi uphoki uvuka. Kanti esiyabona ukuthi baphoki ukuhumana besikhona, i-MDC ifuna ukuyenza i-strike, i-MDC ukuyenzela sinku kungasikho konoko. Ukhona okuningi okuya kusenzwa, angithi uyabona nje. Ukhona sibili okuya kuhlala phansi abadala bebone ukuthi kona ungahamba njani. Kodwa-ke khonokho umuntu angakutshela kuhle kuhle umnumzana Honorable Molokela ongu-spokesperson wethu angakutshela akutshengise ukuthi kona indlela esizayihamba yileyi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende njalo ulilunga le-MDC ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulo wesilisa wakobulawayo ozibopheleyo wafa kuthange ngemva kokwaziswa ngumkakhe obephila ngokuthengisa umzimba ukuthi kasamfuni ngoba esethandana lomunye ake wamthengisela ucansi. Iphephandaba le-Herald lona lithi umphathisikhwama wogatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara umnumzana Simon Taranikwe ubotshiwe phezu kwamacala enkohlakalo aweteswayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Liyavuka basakazi abahle labalaleli. Hayi, thina siyavuka bakithi. Ah, owamumbono bakithi. Hey, hayi hayi hayi. Yendaba yemali le alapha sebe sibulele shuwa sesifile manxave lekhaya kulanjwa onke umakhelwane obise kumbe ligwadla kufuze semukele ngoba kuyini bakithi manje sesivalelwa leyo mali adiyiwe adingathi yancedisa amadola lamarandi sizaphila njani bakithi abanye abantu basemakhaya bala ma 100 rand abawachiyelwa ngabantwana uzasuka ekhaya siyayitshintsha ngapi imali naleyo uzahamba ngane siyajitsha even ingaba yi 200 ibhasi iyaba yi 100 ukuhamba lokubuya i-100 leyana esiyajintshe sevelale uyabe selahla imali yakhe enganani bakithi indaba lingatshongo nje ukuthi hhayi silinika amalanga lisebenzise imali zenu ziphele beseli kuyese kutshintshwa imali okokuthi nje kuvuka kuthiwa vuka nakusasa sekunjalo ha laphana lisibulele shiwa lisibulele kakhulu ngoba vela even loba kwade kungakhulunywa imali vela kayikhitshwa elizweni ilizwe libhalansiswa ikhonuku nxa ishota imali kuphinde kukhitshwe inye manje izashota njani kuyahle kube wesi into okufuze liyifake imithetho fakana ama price one fakana price ichuke empupu eyamafutha kube yi price vela eyazakalayo liyakhuluma ezinye izinto ezinye kuyakhulunywa kuphonga kuphela njengemathebheleland hayi ibulewe shiwa ngoba abantwana bonke family zonke se South Africa le Botswana hayi imi lamageza hayi ngelensolo sibili.
Msakazi siyakuzwa mpela hayi uyakhuluma mpela kodwa ukuze izinto zilunge kumele sibuyele kwamphana kulethe idola lendlane elikhulu mpela lama 50 cent lama 5 cent ethu akudala ikuthi izinto zize zihambe kahle. Mina ke ngibona ngaleyo ndlela ukuthi masingabuyela kwamphana edoleni lethu lendalikhulu into zizahamba kahle impela. Sesingalungisa ke lama RTGS hayi lokhana haya singeke sikubale njengama asibuyeleni ngoba imali lezi yazi sesekhona namanje abantu basazigcinile. So thina kasibuyeleni khona phaya njengelizwe lasemaputo elile mali yayo engaphumeli phandle izathi mayivuka ithole ethu ilokhu ivele isebenza. Ngiyabonga msakazi ukungena ehlelweni ukhuluma lo mdluli.
Salibonani eh linjani kona ngapho hayi ngomunye wabo labo elikhuluma labo lami ngizakhuluma lani ngelinye ilanga.
Ah bona siyabuyezwa mpela izikhulumi zeZimbabwe kumbe wabanikazi belizwe kodwa sifuna ukwazi kumbe sifuna ukuzwisisa kahle ukuthi leyo mali yona iluphi uhlobo lwemali esikwazi ukunqabela ezinye amanye imali ezakwamanye amazwe ukuthi zingasebenzi. Yona iluphi ibhondi iarawati wathi naleyo TGS leyo noma ngeyinye kumbe lidola lendana original eleZimbabwe asisakwazi phela ngoba kuhlala kungenangena imali ezingapheliyo la eZimbabwe. So asazi.
Salibonani Studio 7. Hayi, mina igama lami nguThulani. Into efuna ukuyibuza nansi lapha kade why singabantu abadala senze njengabantwana be-creche ukuthi loba yiningi kusase kuyavuka kuthiwa hhayi alike ligijime lele singasakwazi ukuthi senze. Into engiyishoyo lapha ukuthi uhulumente njengobe sevuke etshintsha imali sente indlela bani kusho ukuthi thina sesenza njengabantwana be-creche phela abantu abadala ezingangade asicabanga. Hhayi siqolele shemu thina siyaqhubekela phambili lokhu esisebenzisa imali esiyifuna esiyibona ukuthi iyasiphathisa lo mthuli ncube lo mfowethu lo naye ngathi kasacabanga sewadla mgani umunye lalo ndoda lo. So hhayi nalaba amasela la ntshontshayo lawa hhayi abaqhubeke bazabona ukuthi ungcono besivalele sonke o besibulale besale bona.
Umasekwanda onga Studio 7 umsakazo welizwe luma kanje ntanda ukukhuluma ngendaba ezihluphayo elizweni laseZimbabwe. 1 ukuhlupha komkhono lokuhlupha kwemali lokusetshenziswa kwazo kule ndaba yethiyazwa emarangi yama-diamond noma sekutheni akula muntu okhuluma ngaso, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona ziyanga, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona zisebenza njani. Yizo imali esitshontshwa ngamaminista. Imali engena e-Bed Bridge iyangaphi? Imali eningi. Imali engena Border Botswana, imali engena Border Zambia, imali engena Border Mozambique, imali engena Border Malawi. Kule mithelo yezimota, kule mithelo yemigwaqo, imali yonke le iyangaphi? Kanti kwaze kwaba namasela amakhulu angaka elizweni abantu bebhekile kutheni.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakombiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabutho akwele Saudi Arabia ebambene la kwele Yemen athi abophe umholi weqembu labalo becatsha abe ISIS kwele Yemen. Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obabakhona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo umnumzana Robert Mueller usevumile ukuya kupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedalele Congress. Uhlandla lendaba ezihamba phambili kwele Melika namhlanje sikhangela udaba lukamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump yena othi usemise kancane uhlelo lwakhe lokungenela abantu bokuza abangela maphepha ezindlini zabo bebotshwa ukuze babuyiselwe emazweni abo. UTrump uthi usazama ukukhulumisana lamalunga ePhalamende badinge isisombululo. UMongameli Trump udume kakhulu ngokuqinisa isandla kwabokuza esithi kumele babuyele emazweni abo. Bakhona njalo baningi abadabuka eZimbabwe abangela maphepha abalakho ukuxotshwa eMelika alubana uTrump ethe waqhubeka ngohlelo lwakhe. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapho eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Okokuqala ngiseTexas lapha mina awuyi-state esingcelelane leMexico. Ake ngithi phezu kwalokho ngingomunye wabasebenzi abalapha eTexas engilokufika emadolobheni aseboda kanye-kanye leMexico, ngikhuluma nge-El Paso, Olobo, ngihlala ngikhona ngale. Right, angibona angathi kwenze ukuthi babuye vame lapha ngendaba yokuthi babuyisele abantu emuva. Kungoba okokuqala, iTexas yayivele iMexico, yahluthunwa kuMexico. Ngakho abantu bangaphansi kunxaphe lapha eTexas bangakubo. Ungananzelela futhi, iTexas njenge-state yona, abantu abaningi kakhulu lapha ngabantu baseMexico. Ngakho nxa bengathi bona balombono wokuthi bafuna ukubuyiselela abantu abangelalungelo lokuba lapho, abaningi bakhona ongabaseMexico, ngibona ngathi akulunganga ngoba abantu laba balemuli ngapha, baphinde babe lemuli ngale kweborder lapho hlala khona. Balesiso sokusebenzisana. Ngakho angiboni ukuthi vele umcabango wabo lo ubuzaba umcabango olungileyo.
Umongameli Trump uthi umise uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe abangela maphepha laba ngoba sadinga ukukhulumisana labedale leCongress bavumelane ekuthini bangaluphatha njani lolu daba. Ubona bekuthola yini lokho kuvumelana?
Okokuqala singakhuluma ngesivumelana, kasizibuze vele ukuthi indaba kanibona sebekhangele kakhulu abantu abeza ngaphandle. Kungabe yibo yini abathelela udubo olukhona lapha eAmerica? Ngaba ludubo lwemali, kungaba yi-Trump, kungaba yini nje? Into ezamazamisa iAmerica kungabe ithelelwa ngabantu bangaphandle na? Okwesibili, angiboni ukuthi bazavumelana ngoba bayaphikisana. Ekuphikisaneni kwabo, ubona oTrump bafuna ukuthola amavoti nje kuphela lesikhathi sokhetho singakhohlwa njengoba sixoxakana isikhathi sokhetho manje. Ngakho ingxenye zonke zizama yonke imizamo yokuthi kube yizo ezibonakala ngathi yibo abangabusa ilizwe, ababonakala ngathi yibo abangasilethela iAmerica engcono. Ngakho bazaphikisana lana belembono nje engelani lokuthi ilizwe libe ngcono. Ngakho vele ngibona ngathi uTrump njengoba evele ekhulumile la kuqala ukuze angene embusweni, wayevele ekhuluma ngena ngokuthi ufuna ukuba le focus kuma-illegal immigrants. Labana aphikisana labo bazathi hayi lokho vele kabo sikokuthelela inhlupho lezesilazo. At the end of the day kuzaba yimpikiswano nje, kodwa kuyimpikiswano engasompikiswano yokuletha i-America engcono, kuyimpikiswano nje yokuyathola isikhundla.
Udaba lwe-immigration lolu ubonalo siba ludaba olusegudwini yini kukhetho lolu? Abantu bevotela yiloba ngubani abamvotelayo, kusiya ngokuthi yena uthini ngodaba lolu?
Ngibona kuyindaba esegudwini ngoba ekuqaleni vele ukuzakhethwe yilo udaba alufaka phambili.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziqhubeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana lele Uganda emdlalweni omkhulu okhangelelwe ngabaningi, kuthi eleNigeria libhuqane lele Ghana. ele Egypt lona liza divana lele DRC.
Yo sigla mulilanga. Tuna sile zezna lali. Namu wapi sama poisa. Nama soja. Asmandava. Abangante. Asmandava. Paya za silali.
DJ Malinga le ngaba livuka njani kumagumbiwo mane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu ku Facebook umgcini nyoni uthi wena kasisela themba kuhulumende chamisa zama okokwenza ndoda sikathele ngokuba ukhuluma but i action dololo kulobanike laphana kulo sisemhlabeni mtakathixo bayana uthi wena twala ubatshela zinjalo indaba busani mabana uthi wena kunzima ekhaya madoda ubanike olandelayo gift emnkosi uthi wena morning madoda kunzima la eZimbabwe bafuna sisebenzise iphi imali kungela lutho la uzokuba lo mandla gama uthi wena ingungu isikhale kakhulu utapiwa dube mthembo uthi wena livuka kanjani ohulumende bethu balenkani ubhayana uyaphinda laphana uthi wena siyathumela kodwa alidlala ama voice sms a 2 kazi salizelani hayi bhayana thumela njalo ngiyathembisa ngiza udinga umbiko wakho ngudlale kusasa ikuthi suke ibe minengi kodwa siyathembisa Lawrence Tabondlovu uthena morning Mr. Nkomo amadoda ezano alanhliziyo kuzima lokhu abantu badlelwa imali zabo ngalindlela kuzoba lozamo dube uthena ezilong kusabusa izano ngeke nje kulunge noma kuku ngwenya uthena ekhaya kunzima shiwa manje so pephela phi DJ Malinga ugqiba izindaba zekuseni uthi yena solalekuseni yebo sensiyalala mina sensiyaphumula linake sokuyisikhathi sokuvuka liye phanda ukuziqhiba izindaba sikhangele bezihamba phambili sokuqhamuke ukhonona lokufuthelana phezulu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambweni sitha lanxa liqathaniswa ledola leZimbabwe sokudale imibuzo. Ayike kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30. Ntambama phela lami gasi dibaneni ekusasa ngo 6:30 kweze kuseni, olivalelisa yo, mtunga milinko mo, lichone gush.